Lomhlangano wenziwa ngesikhathi inhlanganiso ezililihlo likaZulu zisithi inzuzo yamadayimani le kumele ihletshunelwe izakhamizi zaleyo ndawo. Zikhala ngesimo sobuyanga iningi elikilo loba lisenzikini yalinotho. Kungalesi sizathu omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati esithi emizameni yokuqeda ukufuthelana emsebenzini wokwabelana kwenzuzo ephuma emsebenzini wekwembiwa kwamatshe aligugu elizweni. Uhulumende usephume lohlelo lokuthuthukisa izigaba ngaphansi kwe Company is Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
ZCDC isibeke imali engange 1.2 million ezamela ukuthuthukisa inhlalo kaZulu ngaphansi kohlelo lokwelula kwengalo olwe corporate social responsibility. Ngakho kuzazohlalwa lezakhamizi bephawule inhlelo abazifisa ziqhutshwe ezigabeni zabo.
Ehlaziya ngaleli nyathelo, umnumzana Rejoice Ngwenya omele inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions uthi inzuzo yemvelo kumele yabelwe uZulu walowo mango kulandelwa isisekelo sombuso, hathi ukuthi kuphathwe angani ikwelulwa kwengalo yosizo.
I-CSR gayisoko ngesikhiwa i-obligation ngumnikelo nje. So kutsho ukuthi khona amakhampani la ama-China la bafanele babekwazi ukuthi izithelo lezi ziyanikezwa abanikazi bemhlabathi, ngoba thina amaZimbabwe asisoze sibe lama-mine e-China lapho sithatha khona into lezi.
Umnumzana Shamiso Mthisi wenhlanganiso yamagqwetha amele ilungelo likaZulu eZimbabwe Environmental Lawyers Association utshele inkokheli zezwekazi le-Afrika ukuba izakhamizi eziningi sezihluthenelwe ilungelo ngamankampani akumsebenzi wokwemba engakhangeli ukuthuthukisa lezo zigaba.
Sifuna amadayimana la abe lenzuzo kuzizalwane zelizwe, njalo sifuna akhuphule ingcebethu kahulumende ngezomnotho uzwekazi lonke le-Afrika. Inguquko le siyifuna ngezenzo.
Lokhu kugcizelelwe nguNgwenya uthi leli lizwe liseseyiRhodesia kulamankampani afana labo Rio Tinto, Shamva Mines, Sisco Steel lamanye ayethuthukisa indawo ayesebenzela kizo.
Amakampani la ayesakha amadolobho belungisa imigwaqo, isakha imigwaqo kulesibhedlela lezikolo. Yikho lapho isakhulela khona phela thina eShuruku ngale labo wonke. Imithetho yowemba le eRhodesia yayiqinile kakhulu, yayiqinisa ilungelo lezakhamizi ezikhona.
Kunje izakhamizi zewange edinde zidonselana intambo lohulumende ngemva kokunikezwa kwemvumo yenye yenkampani yakwele China ehlose ukwemba amalahle. Ngakho ke zithi uhulumende kumele aziphe amaphepha elungelo lokuhlala ama-title deeds ukuze bengasuswa nje mahlayana njengalokhu kuqhubekela phambili kusenzakala kwezinye izigaba ezinjengeManicaland. Echasisa ngendikimba lomhlangano osungulwe ngomvulo uqitshwa ngolwesihlanu, umongameli we-World Diamond Council unkosikazi Ferrel Zeroyka uthi bazololana ingqondo.
Sikubona kubalulekile ukuthana lapha sizololonga ngezokwembiwa kwamadayima. Inhloso yethu kanye lokuphawulwa imithetho sisekelo esibona ingahambelana lesikwenzayo.
Emhlanganweni lo, uhulumende uveze ukuba useqalile ukwakha isikolo sokufundisa abatsha ngomsebenzi wokwemba eMutare. Kodwa inhlanganiso yezimela amalungelo kaZulu zikhala ngokuthi uhulumende uthembisa abantu izulu lomhlaba okugoqela uhlelo lokubakhela imizi emitsha elemfanelo yonke yolungelo kulabo abasusa emhlabathini wabokhokho sekusembiwa amatshe aligugu okufana leseMarange. Kodwa kuze kube lalamuhla lokhu kwakukafezeki ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.